abakulu msebenzi wokuba ngama EcoCash agents bahlaba omkhulu umkhosi ngokuphazamiseka womsebenzi wabo. Umnumzana Thulani Mabutho wasemzini wemfakose ngomunye wabakulo msebenzi. Yena ke uthi lanxa leli kulinyathelo elilungileyo elithethweyo uhulumende, kodwa ukhanya ekwenza ngokungahlelekanga.
Uhulumende ngabe kwenze ngoba ama agents amaningi sethengisa, singathi ngesithiwa befiwela i-black market, bathengisa imali bona basebesithi bafuna, for example, bathi i-certain percentage abayifunayo, bebesithi ama-40%, 50% ama-agents. Yes, uhulumende engabe e-right ukuthi akubhane.
Usola leli nyathelo Mabutho athi lizophazamisa abaningi, bona abamsulwa ngoba sebeyiswela leyo mali akade beyithola ngendlela zokuya kuma-EcoCash agents la, okubalisa eyokugada amabhasi lokunye. Umnumzana Collins Ncube wasemzini we-Greyston Park ukhuthaza uhulumende ukuba alungisise isisusa salolu daba kuqala.
Umbono wami, mboni ngani nga kubhanwa ukufrozwa kwama-EcoCash merchants, it's about the exchange rate. Ngibona ngani uhulumende kumele enze imizamo ebambekayo ngoba ama inconsistencies maningi kakhulu.
Umncube uthi lokhu kwenza kwahulumende kungayisiyo ndlela engasebenzela ilizwe lona elidinga abazotshala imali.
What picture does it give kulaba abangaphandle kwelizwe esingathi ngama-investors abangafuni ukusisiza? Ma kuyukuthi ye ende kuyafrizwa lokhu, ufrize lokhu aku-unfrize, akusincedisi kakhulu njengelizwe. Ma kuyukuthi sifuna ukudila le ndaba yama-exchange rate, let's deal with it holistically, singaphonga ukuthatha nje okuyisinqumo ukuthi singafriza lokhu sikhangelele ukuthi kuzatshintsha lokhu lalokhana, kodwa akutshintshi imbangela lesimo sezomnotho welizwe elikwele Zimbabwe.
Enye ingcwethi kwezomnotho unkosikazi Matilda Gondo uthi abe-Reserve Bank of Zimbabwe kabalukhangelisise lolu daba.
Ngenye indlela singathi lilungile lelo nyathelo elithethweyo ngoba laba bantu besebesebenzisa leli thuba lokungani kuhle kwezinto elizweni behlukumeza uZulu ngalokho. Bekuzakuba yinto elunge kakhulu ngabe kuthiwa abe-RBZ badinga ezinye indlela zokutholisa abamabhanga leyo mali edingwa nguZulu ukuze uZulu anelise ukuyathatha imali yakhe kungekho nkinga, kube yiyo abayisebenzisayo endaweni yokuthi bayoyidinga kule imihlambo yangasese.
Ugondo uthi leli nyathelo lizophazamisa kakhulu labo abangelawo ama-bank accounts, bona akade sebethembele kundlela ye-EcoCash ukuthola imali ezisetshenziswa nsuku zonke. Ezinye zalezi ncingo ezivaliweyo zibikwa bezilamadola angaba zinkulungwane ezingamakhulu amabili amadola akwele Zimbabwe, osekusolisa ukuthi kambe lokhu kungathi kuganga kwabantu asebesebenzisa lindlela ngendlela engayisiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.